sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuzibandlela 2021 mo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kubhubha abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe. Nesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizaba lomkhuhlane bhasisa ukuthi uzabotshwa amapholisa nxa itshengisa ngoba endlini akulakudla.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital kobulawayo.
Thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali lisayithatha sathenga imibhedha evela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwathi bedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 33,273 sebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Kunani leli, abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,261. Kuneziphethamandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende lwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lwe-coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emgwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizaba lomkhuhlane but sesabuthi uzabotshwa amapholisa nxa ithengisa ngoba endlini akulakudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile, esithi i-immunity ngoba akulakudla, badla nzima. Okutheni xa umkhuhlane ungafika ungahle ubahlasele baye kugoqanya abayelusa amadada. Because osikhathaza kakhulu ke ekutheni ke kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisana nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu lezinye.
Lake lakhulumisana lo hulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakenye ngo-August kusiyafika ngo-December besikhankasa fokadube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu amamaski, sihambise amaski ngaphika phose 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha kobulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers amamakhethi aqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele i-WHO ukuthi sehlise umkhuhlane lokuthi ungamemetheki. Siqhatshile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoka amasi, bageza izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-trader okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokhu, basihambela nje benjalo, amamasiki abagqoki, i-social distancing ngabayenzi, khonokwana okukhulunywa wena asigezeni izandla, abanye ngabakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave lendani iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma kwanaba ngathi mina, into le ayihambi kayilanyawo. Abahambayo yithi thina abantu. Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabe lo muntu ophumayo kuphume nje konokuthi nahayi ukuthi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bebencipha. Then khonoko kuyanika phela i-COVID esikuhulumente ukuthi athi hayi ngekela sivuleke. But ukuthi uvula umkhonomi, uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile emthembu. So izinto kumele zikhangele zomezana, asho impoko ukuthi sikhangele ukuthi uma sifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba low ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi balemali, even kini khona ngabo lapho elikhona eMelika, siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So kutshengisa lona akulani lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanele, kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo, abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane uloke ubabamba. So akusikho okukhangela ukuthi uhulumende lo njani, hey lo kumbe uhulumende wezanto ofiyawuzonda, kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yikubona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula amajumi amabili amadola eMelika, 20,700, iyokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokelwa ngumnumzana Mbusisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwenzakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kule Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020, kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona isikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule i-wing eyodwa. So imali yethu angeke ngathi ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda, imbheda yathengwa, kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakula madona amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngathi ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda, kodwa singazi ukuthi umuntu kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu angakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunje ngemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngawenza. Esengakwenza nje sinxa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground, kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba unxa uhamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sixoxe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali eyaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali lisayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo sa clear sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty dite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa ibank iCBZ bank yasinika imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi so yikho lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in le imbeda nje ezibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngokuhulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda ise ekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona la ukuthi ibhubhane leselingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuba uzadoniswa kudala le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokutshotshozela umvukela kwele Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump ubefuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale bele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa. Sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
senziwe manje
la baba mkhulu babelo
bola
lamhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya sikhuluma ngakhona kungeyeso kusenziwa ngabantu asebethe umsuzwane lokunye okutshiyeneyo ukuthi bazelaphe umkhuhlane we-COVID-19 siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi ngagcina kuzasonakala
umsuzwane isihlahla esidane esivele sisetshenziswa nxa ubhubhe umuntu abantu bevela umbika wawugezwa ngomsuzwane yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zithe zikhitshwa abanye bathathe isikhathikati abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlobo silashwe ezindleleni indawo yonke ukwenzeka ukuthi abantu babe-sanitized lezinkomo lazo zingabi lo mkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isihlahla lesi siqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi isihlahla esivele sisetshenziswa nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church isintu isintu nxa sibuyelela uright
Yes, I think of the woman, yes, woman of Benjani. It's not that it was the Tsinga Chabalal. Oba mina sebesikepa sibi.
Ukepa kakulunganga. Awufanele basikepe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso. Phela kufanele ukuthi basikhena siyahluma. Ukepa kufuneki ngoba besesikotula ukuthi singaphindiswe khona futhi.
Akubatshela ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi. Yeah.
Ekuxotsheni imkhuhlane. Ngoba sakufica kuvele kunjalo. So ngani kutsha namuhla. Lawa macawe wona la yenza ukuthi abantu bageze ngaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basikhothulule ngabe kube kusika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo sakhumakhuma ezimiyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale obulawayo. Ungajulela kusasa, sibongile Ngwenya babo.
Yebo, sibongile.
Sibonge kakhulu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wena. Owangusenziwe mandla. Ngigcina amasiko.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo omuhle zimbapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Leo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa dukwane le-COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela. Njengentathu lizindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawo esiwane kwabo ngoba thina asithesti kangako. Ngabe singabantu abathestayo kakhulu. Lesiyethu ngasonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbili sokulabantu abayi-10,000 asebebulaweni COVID-19. Uhulumende into afuze ayini ukuthesta everyone. Njengalokhu asekwenza sanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asetesta for free. Egweru labo sebesenza njalo nasemtala. Suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyangisisitesta mahhala.
Awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenza umsebenzi wenu phansi kohlelo lwe-lockdown.
Okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele eka-March nale esikiyo eka-January. Eka-March besana lendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi siwuthole khonoko.
Sikhangela phela indaba leyo ukuthi even kuma-events ajiyeneyo liyabe likhona njengentathu lezindaba. For example, kuma-political rallies liyabe likhona ukugcwela abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikelwa kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentathu lezindaba lingabanjwa kanesi gciwane?
Okokuqala, uhulumende wasuspenda amarally, ama-political rallies. Kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizela i-press conference bene sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask, simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe imkhanya. Akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthola sokusenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lezo abantu bayathi hayi okwe-social distancing ibuyala lokhu. Ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hayi sesizakuma ukubiza intshathelo izindaba kuma-press conference. Kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information. Kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile. Uhulumende sokufuze eyamukele lokhu esikwenzayo lokhu esebenzisa o-Zoom o-Skype bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hayi, zulukandaba Leo, sithanda ukuthatha lelithuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesihloko kumangoyi. Lawe mlaleli, siyabonga ngokungena kuhlelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Mthwakazi omuhle. Zimbapo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maigobe ungadinwa kusasa. Zokwisikhathi omanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizwini likaNkulunkulu. Singakhangela kuLuke ichapter ka-7 iverse nga-8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho ngilamabutho ngaphansi kwami ngithi kwelinye hamba lihambe lakwelinye ngithi woza lize lencekwini yami ngithi yenza lokhu ikwenze. Kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo wathi exukwini elalimlandela ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lako-Israyeli. Lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku kiyagula kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila. Nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela. Wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi, ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe. Wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe ethi woza ngapha abuye ethi kumbe hamba ngale ahambe. Kuthi ukuthi akudinga ngakala ukuthi umbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho. Kuthi ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngulo owesibutho kaboni induna yesibutho kuphela kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume ngumuntu lo owesibutho. Kunjalo ke njengelizwi likaNkulunkulu nxa thina sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa. Ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela kodwa limumethe amandla awezulu yonke. Kuthi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza. Kuthi ukuthi nxa sithandazela singathi umuntu ogulayo sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu. Nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo ayisikho konke lokho okuncedayo kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu mbu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazithini esiwathandazileyo ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu hayikhona engqondweni zethu hayikhona endleleni zethu alamandla amakhulu kakhulu. UPaul waze wathi yena leli vangeli nxa ngilitshumayela angikhulumi inhlakanipho yami angikhulumi ngobuciki kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba ngegama likaJesu ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo. Izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula. Sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalaleli izwi lakho egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkumo
siyabonga kakhulu Jacques Talan untungameli nkomo namhla silomculi olodumo
ibizo lami nginguvusa mkhaya ngingumhlabeleli ozalwa ngobulawayo eZimbabwe kodwa akwakhathe sinhlala eVienna eAustria ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona masiye phambili ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakobulawayo inside of me man that's how we feel another part another brick so I gotta build and spread love to my gang and they in the field abahlabeleli laba ulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers kulo moyo oxide kulo Asaf kulo Cingi kulo Kill Em All kulo Mimi kulo Qeqe Mawisa uVuyo Brown uLady Chawe uLamas uTheri Tembo uNovuyo Sigel Lotus ingoma isihloko sayo sithi masiye phambili ingoma ekhuluma ngokungalahli ithemba ensukwini zobunzima singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli ithemba ngoba singaba kobulawayo ingoma einspirewe ngabantu bakobulawayo for ukuba ngabantu abalobuntu ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle labantu abakwazi abanye abantu iyatholakala ku iTunes iyatholakala ku Amazon iyatholakala ku Google Play Store ngiyathemba liza ikhwabitha ingoma yakhona ivideo ikhona ku YouTube under iYouTube channel ka Vusa Mkhaya ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungisa lengoma kulabantu kade besebenza behind the scenes abantu besebenza studio ushoot ama video wonke umuntu osebenze engomeni leyi umuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo abantu abalichumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo bekuqala checkile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili ngiyabonga
the prophetic significance of the name of our cultural capital Bulawayo him who is being killed suka mani sehla fula suka endleleni So God, the way we take a daddy, we give a magazine, So Chichim, we are those kids in Benny. So Kiev, we're fair, we're a fair game. Over my cover, the man got The rain of showers of hope and love has come. Uga Bulawayo, what did you Bulawayo? Uta way in me, what did you Bulawayo? Uta way in
siyabonga vusa mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebeselazo kuphupha abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuruleni Hospital kobulawayo kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lisa ngoGibbs Dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.